Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 28 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ulandula imbiko kamnumzana Sengezo Chabangu eyokuthi wachaphaza imali eyaphiwa ibandla ngumanyano we-European Union.
Ethina baba sithi nxa sikhuluma izinto sikhulume ngamafacts, asilawo amafacts kumbe icompelling evidence ukuthi okwenzakala ku-CCC it is because of iZANU-PF or it is because of i-judiciary.
Agambe uhlelo lokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi oluthiwa luzakhokhelwa zinduna luzaphathisa na?
Njena into izinduna kumele zithathe information yonke injalo engayidiro information injalo abantu bakhululeke bakhulume konke kuhlukumeza kwabo kwaba yikhophona.
Udubo lokusilela kwamanzi edolobho lakobulawayo luqhubekela phambili lanxa izulu lisina kuhle lezinsuku.
Ngoba into esifuna ngeyokuthi kudiclare ukuthi idolobho lakobulawayo is-water crisis ukuze kusivule lama-potential partners abangafuna ukuthi bephathine nathi.
Inani lezizalwane zeZimbabwe ezethekelele indawo zokuzilibazisa elizweni liqansile ngekhefu leKhisimusi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ulandule imbiko kamnumzana Sengezo Chabangu eyokuthi wachaphaza imali eyaphiwa ibandla ngumanyano we-European Union. UChabangu utshele inhlanganiso yezindaba e-site ngeviki edluleyo ukuthi uselobele incwadi uChamisa emtshela ukuthi achasise ngemali le engamadola eMelika ayizigidi ezimbili i-$2 million okuthiwa yaphiwa leli bandla ngumanyano we-European Union ukuthi iphathise kumalungiselelo okhetho lukancwabakazi. Kodwa uChamisa elova enkundleni yokuxhumana eTwitter esiyazakala ngokuthi iX uthe izandla zakhe zimhlophe ngoba engazange athathe imali. Sixoxe lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali saqala ngokumbuza ukuthi kambe liqiniso na ukuthi ibandla leZANU-PF lisebenzisa imithethwandaba ukubhidliza ibandla le-CCC.
Ethina baba sithi nxa sikhuluma izinto sikhulume ngamafacts, asilawo amafacts kumbe icompelling evidence ukuthi okwenzakala ku-CCC it is because of iZANU-PF or it is because of i-judiciary. Thina as far as we know abantu laba barikholana, omunye uthi yimu secretary general, omunye uthi yimu president, omunye uthi angikwazi, kodwa as we go sithola sibona ama-pictures bebo onke bebambene izandla abantu laba, kodwa bazasitshela ukuthi hayi abazani. Angazi kumbe yiyo i-strategic ambiguity leyo ukuthi umuntu uyabumazi kodwa upretende enganawo umazi, into uyabuyazi kodwa upretende enganawo uyazi. Angazi kumbe yiyo phela i-strategic ambiguity okuthiwa bahamba nyovani ukuthi umuntu uyabumbona ngani uyeza kanti uyazi. So angazi, kodwa i-evidence asilayo ukuthi i-judiciary yiyo erikola abantu. As far as we know sile evidence kababa uChabangu othi ungu secretary general and wahamba ecourt, illegitimacy yakhe yatestwa ecourt kwathwa nguye yebo ye u secretary general njalo ulelungelo loku recalla ama MPs asethe bona they are no longer part of i party ang secretary general khona. So thina asikwazi ukuthi kati i strategic ambiguity lay does it mean ukuthi bayenze ezinye izinto bebe sebesithi abakwazi kumbe bebe sithi abasazani, is it part of the strategy?
Ungathini wena ngombuso welizwe i politics okhona nje kathesi?
Katesi ipolitics yelizwe must focus on creating jobs, dealing with the problem yamanzi kobulawayo, dealing ngendlela ukuthi ubulawayo ungcole kangakanani, inhliki yonke khona obulawayo kumadorobha amaningi ufuze sidilelayo, and kufuze ukuthi we work very hard to change its situation yabantu.
Ngiyabonga kakhulu my brother. Its situation on the ground is such that the opposition ikhona, and the opposition I see a triple C. Maningi ama opposition anjengabo Zapo, anjengabo MRP, anjengabo EFF Zimbabwe, anjengabo Transform Zimbabwe, anjengabo UNZA. Maningi ama opposition ayafunctiona. Very recently tina katisile roadshow across Ubulawayo, across Imakwekwe, we were able to do our activities there too. Of course, limited by our resources, but we did not have anyone interfering. And as I see, the opposition in the space in Zimbabwe, and the space in Lesiana, sile vacuum ngenxa ye triple C. Abantu bacabanga ukuthi triple C opposition yodwa eZimbabwe. It is not true. Maningi ama opposition including thina as EFF. So as far as I know, ilizwe is going ahead. It doesn't mean ukuthi ilizwe liyama just because i triple C labangani babo bayarecallana kumbe sebe splitile.
Hello ke ngumnumzana Innocent Dibali, umkhokheli webandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe.
The Voice of America, VOA.
Umkhokheli wezinduna kwinhlanganiso ye-National Council of Chiefs umnumzana Mtshane Khumalo uthi izinduna sezilungele ukuqhuba uhlelo lokukhulumisana ngodaba lwegugurawundi olukhangelelwe ukuphawulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekuqaleni komnyaka ozayo. Lolu hlelo lujonge ukudinga ukuthi kwenziweni ukuze kube lokuxolelana elizweni kudaba lwegugurawundi. Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 abesigaba semandebeleni lenkabazwe okuthiwa babulawa libutho le 5th Brigade elalisaziwa ngokuthi igugurawundi ngeminyaka yabo 1980 ekuqaleni kwayo. Sixoxe locubungula izamasiko umnumzana Greta Voloza Sibanda oyisikhulumele njalo senye yenkosi zamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kodwa eqinisweni ukuthi khona abantu abahlukunyezwayo ngabantu kumbe ngithi ngabantu bezinduna. Kuqondile ke njalo futhi lokuthi izinduna zibe yizo ezikhokhela lolu daba. Sinakanela ukuthi abantu bazakhululeka kakhulu nxa bekhuluma phambili kwezinduna kulokuthi bakhulume phambili kwamapolitician, ngoba besesaba ukuthi engxenye kuzathiwa ba-aligned ama political parties kumbe ku political party ethini. Ikho ke ngalokho ke mina nxa sithi ngiyakhangela mponani izinduna nxa zingaluphatha kuhle lolu daba. Kuthi izinduna into engayitho, izinduna kumele zithathe information yonke injalo, engayidiro information injalo, abantu bakhululeke bakhulume konke kuhlukumezayo kwabo kwaba yikho khona. Omunye lo munye akhulume ukuthi yena wa-affectwa kanjani ekhululekile, kuhanjiswe futhi khona kokukhulumende kunjani. Ngithemba ukuthi izinduna zakithi zizakuba lezibindi ukuthi zithathe amazwi abantu njengobana enjani ziwahambise kuhulumende. Uhulumende yena, ngoba bona abantu bazakhuluma ukuthi bafunani emveni kokuhlukuluzwa kwabo. Sikhangelele ukuthi uhulumende la nxa esethole leyo nto kumbe lawo mazwi akhulunywa ngabantu uza-ektha layo ngendlela ezasuthisa laba bantu abalinyazwayo. Kodwa nxa ngifinga ngithi mina kuqondile ukuthi izinduna zibe yize zakhokhela inhlangano njengaleyo. Abantu kabakhululeke bakhulume konke kwabahluphayo lalokho abakukhangelele.
Sike sabona kwamanye amazwe afana labo South Africa besenza imicimbi okwakuthiwa i-Truth and Reconciliation. Ubona ungani yikho okungasebenza yini eZimbabwe?
Yeah, ludaba olunzima uhulumende okhona onguyena okhokhelela wona lo msebenzi, onguyena osenike izinduna amahlombe ukuthi khona bakhokhele wona lo msebenzi. Yindaba enhle kakhulu le esithemba njalo ukuthi uhulumende uzahlala esithembisweni sakhe. Phela udaba lolantu uyakwazi ukuthi udaba lolu lwaphathwa nguye uhulumende ngokwakhe. Abantu lokhu besesaba lakathesi ukuthi kambe njona kuthiwa siyekhuluma. Lokhu esizakukhuluma akusoze kusetshenziswe yini njalo phezulu kwena. Luhlupho olukhulu ke lona. Baningi abantwana namhlanje abangazoyise, baningi abantwana abangazomalumawu, baningi abantwana abangazodadewabo, baningi abantwana abangazi-ogogo babo, baningi abantwana abangazi okhokho babo. Into ebuhlungu leyo. Kuningi okukhangelelwe ngabantu. Yikho uhulumende sithemba ukuthi uzakwale qinisa. Angatholi information leyo ayisebenzise ngendlela eyokukhumisana umndoda. Ngonxa kukhunyiswana umndoda kulokuxolelana, akekho umuntu othi khona hhayi kumele kube le judgment yokuthi kumele kubulawe bani, kodwa kumele kukhunyiswana umndoda. So kutshelelwe amaqini. So ngithemba ukuthi uhulumende lokuqinisekile kakhulu ukuthi khona abantu abakhulume lokho abakufisayo. Njalo uhulumende angangeni phakathi kwalezi. Cela ukuthi izinduna kazihambe zodwa, zihambe ziyekhuluma nabantu zona abantu bazo. Induna inye layinye kayiye khuluma lesigaba sayo, ijele ikhulumisane nabantu bayo. Kungabi le nduna enye ezasuka isuka eGwanda iye eKhesi, ngoba abantu kabasazwisisi, ngoba abantu bakwazi khona ukungathembani phakathi nakwezinduna futhi labantu. So sokumele ukuthi kuqine sivile izinduna ziqine, ngoba zithwele umsebenzi onzi, ngoba abantu banokucabangela ukuthi izinduna zenezi futhi nazo kusho ukuthi zithuyiwe ukuthi zizoqeda nje kuphela nale ndawo. Kube kanti-ke eqinisweni mina ngiyazi ukuthi izinduna zakithi kazikho njalo. Izinduna zakithi izinduna ezibalulekileyo, ezithembakeleyo.
Lo-ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezamasiko njalo eyisikhulumeli senye yenkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Umanisipala wakoBulawayo uthi uzavalela abahlali baleli dolobho amanzi njalo nxa kungedlula ikhefu leKhisimusi emadamu kungangenanga amanzi aneleyo. Umanisipala ubesevale amanzi okwamalanga amahlanu ngeviki esenzela ukuwalondoloza ngoba amadamu akhe esesitsha, kodwa usuke wamisa lolu hlelo kancane kunsukwana ezedluleyo ukuze abantu bawathole ngemfanelo ngesikhathi sekhefu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo Councilor ka Ward 9 koBulawayo umnumzana Donaldson Mabutho.
Njoba kade kufinganisisa sisendile kancane for i-festive season ikhefu lona leli esikhangelane zalo. But sithanda futhi nokujabula ngoba okhanya inkosi sisikhumbulile. Izulu selisina kunzika kethe ngivela eHarare, umgwaqo wonke lobi zulu. Izulu lisuke kubulawa vele belili zulu. Kene nithemba kathesi lokho lisina. Kuyinto engasincedisa-ke ukuthi siphume kube bedukosi esikile. Yindaba sibile sikhangeleyo futhi amazinaleyo ukuthi sibe ne-council resolution about 2-3 weeks amaviki amabili amathathu aphelileyo. Sathumeza-ke ukuthi hhayi sicela ukuthumeza-ke umeya wethu, utankek wethu, u-director we-engineering, ama-committee chairperson we-future wodwa committee chairperson we-engineering ukuthi beyebona ama-ministers amathathu. Ubaba uMthuli uminister welocal government ubaba uThando lo minister we-land water ukuthi beyexoxisa nabo, ngoba into esiyifumana ngeyokuthi kudicle ukuthi idolobhu lakoBulawayo it's a water crisis city, ukuze kusivule nama-potential partners abangafuna ukuthi bephathine nathi bezosincedisa-ke ngendawo yami ngedukelwane kamani. Ngizakhangela ukuthi izikotho zethu ezise-open forest naserochester esithi ngama-high yielding boroughs ethu amalinga akhona asebenzi asekwanisi ukuthi enikeze-ke inani lamanzi kani arebe sinike zona kudala. Uzathola ukuthi umagogwe nezinye indawo ezangapha zazinaka vele from i-aquifer engamanzi okumakhozo nalawa. So Kodwa kumile I'm sure after ikhulumo naleli bayahuya khona le ukuthi behlaba labakhokheli pe government. Into esikhamba yena le ukuthi bantu bakithi sicela ukuthi drop le dikhe ukuthi kaisithi sibe ne funding direct funding ezancedisa ke udubu esifake koBulawayo.
Izulu kuyathi ukuthi linile angenile yini amanzi emadamu.
Yeah, ukuthi kaphethe afika kutholi ke from umandinina wethu ngizaphakuli ngaxoxisana ke emke ama-citizensingobaise very cooperative man yathi siyayisala ezakhamizi ukuthi amadamu ezasonekanje kodwa kukhona okube kwathontela khona-ke emsebenzi ukuthi sibe lombiko ukuthi behambe besiyahlola khona le madamu sekungene inani lamanzi angakanani.
Inxa engakangeni ngemfanelo kusho ukuthi lizaqhubeka livala amanzi ikhefu lingadlula.
Kuzaqhubeka kunjalo bhurwabi ngoba singakhangela ukuthi silo mthetho vele othi i-Water Act Japan u-Rule 21. U-Rule 21 uyachasisa kuhle kuhle ukuthi iqule ziphala zakho zamanzi unganathi zonke zakwami ngoba le nhlelo ukuthi vele izibi ngamanga ngo-2024 uyabhantshi bevula ngesiphala ngesiya yona ingamanga ngo-2025 iyavula isiphala ngesiya so sinohlelo a-plan until 2027 kokuthi nxa amadami ethu lokhu esijesile sikwanisa ukuthi sibe sinikeza-ke izakhamizi zako amanzi but athi ngesikhathi esifaneleyo. Yikho-ke sithi sikhalela kakhulu ukuthi nxa into le ingakalokhu ithesisa injengendlela ehamba ngayo government masikami sibonile kubaba umthuli nqubo eyenza i-national budget about water efaka 6 million izweni likhulu kangaka which is not even enough for even i-funding yetobho lakoBulawayo ukuthi sisolve our water problem.
Lo-ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ukhansila ka-Ward 9 koBulawayo ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezethekelele indawo zokuzilibazisa elizweni likhuphukile lonyaka nxa liqathanisa la kweminye iminyaka. Inhlanganiso yabaqatshi abakuhlangothi lokwethekelelwa kwelizwe lithi phakathi kwabantu abavakatshileyo ngesikhathi sekhisimusi abavela eZimbabwe bayisilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ukuhlaziya lolu daba uTabuka Ncube weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabaqatshi abakunhlangothi lwezokwethekelelwa kwelizwe i-Employers Association of Tourism and Safari Operators umnumzana Clement Mugwasi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amahotel lamakhamani lawa ayenza ama-activity vele kade egcwele. Amahotel amaningi lamaloji amaningi lapha edolobheni yale-Fallows vele kade egcwele kufika ubiza kuku-100%. Lama-activities lawa kade egcwele kakhulu. So ngasikhangela okay umnyaka lo odlulileyo. Umnyaka odlulileyo ka-2022 abantu kade bebalutshwana bijana because kade zisavelele ukusuka ku-COVID. So abantu abaningi kade bengakabi le mali zokuthi bakwazi ukuthi bavakatshe. Kodwa lo nyaka hhayi babuyile efikeleni.
Abantu abavakatshileyo abaningi bebevela ngapha
kakhulu abantu abavela lapha eZimbabwe abantu beHarare abantu beBulawayo labanye abantu amadolobha atshiyeneyo babuyile kakhulu kwi-Christmas. Yona sikhangela okwenyeleyi ezayo sikhangele izethekele ezivekela kwamazwe atshiyeneyo ama-bookings ethu ababhalisiwe ukuthi bayabuya kuyathengisa ukuthi abaningi bakhona bavelela abanye bavelela e-America abanye bavelela e-Europe ibo abaningi bakhona bazakuya khulunye kodwa ku-Christmas abaningi kade bengabantu balapha eZimbabwe.
Bekuvakatsha abantu abanjani?
Sikade kubuya amagruphu atshiyeneyo iimoli sikade zibuya zihlangene abantu abadala labantwana wonke lezihlobo ezitshiyeneyo. Abantu abazohamba emakhaya ukuthi baqediwe ukuthi basemakhaya sebebuya kuma-tourism resort bechazeka bebonana benza ama-activity atshiyeneyo.
Kuyini okubangele ukuthi kube lezethekele eziningi ezivela eZimbabwe?
Ukumaketha kwethu elizweni sekule sizokukhanya vele ukuthi abantu hayi bayazi ukufisa sibuya sebenzisa into zonke zonke sibone futhi ukuthi lonyaka abantu abalapha eZimbabwe labo bayenzile ama esingathi ngama higher electricity into ezifana labo bhanki labo good swimming like labo rafting abantu balapha eZimbabwe labo sebeyenza into ezinje kudala besikhathi kungayenziwa ngabantu abalapha eZimbabwe kwakukhathi kudala ukuyenziwa ngabantu abavelela kwamanye amazwe balapha eZimbabwe kade bejayele ukuyenza ama-needback activities afana labo-cruise labo-helicopter flight lokuhamba phakathi kwama-followers kuthi laphana sisibe ne-COVID ama-borders wonke kade efaliwe abantu kade bengakwanisa ukuthi baphume elizweni besiye kwezinye indawo so bafunde imikhuba emitsha ukuthi bayakwanisa ukuthi bavakashe phakathi kwelizwe labo besecwazeka lezihlobo zawo so imikhuba emitsha leyi kathesi seyisiya phambili kungasela-COVID babonile sibile ukuthi umuntu uyakwazi ukucwazeka evakasha lapha eZimbabwe esekariba esematopo esiye-Victoria Falls esiye-Eastern Highlands babonile abantu bezimbabwe ngesikhathi se-COVID ukuthi hayi umuntu uyakwanisa ukuvakasha engaphumi phandle kwelizwe kungakabi se-COVID abantu babejayele ukuthi kungaba le-holiday baphume behambe kwamanye amazwe ukuthi babebona ngani kwamanye amazwe yiko okucwazayo ukudlula lapha kwezimbabwe sebona manje ukuthi eZimbabwe la ile notho ile ndawo ezisazayo eziningi lakhonokho sibebuya njalo so i-Victoria Falls ngenxa yokuthi yiyo indawo elomgqimo omkhulu ezivakatheni ibe labantu abaningi kakhulu abaze lapha ngasikhangela kwezinye indawo ezilapha eZimbabwe
Hello ke ngumnumzana Clement Mukwasi umkhokheli wenhlanganiso yabaqatshi abakuhlangothi lwezokwethekelelwa kwelizwe Employers Association of Tourism and Safari Operators. Okwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-chronic lilodaba lokuthi kulabantwana abangamashumi amabili lasikhombisa 27 abazalwe ngelanga lekhisimusi ezibhedlela zakobulawayo iphephandaba lobulembu le-newzimbabwe.com liludaba lokuthi uhulumende uthi imfundo izaqhubeka ibhadalelwa ngabazali ngoba kuzamele kube lokulungisiswa okuthize ukuze uhulumende abe nguye obhadalayo Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngelele enkundleni ngithi lishona njani basakazi hayi sinzile usengezo jabangu khuluma lozenzeke Ntebele impela uyezwakala ukuthi ulelunda mpela uyinkunzi mpela hayi uyabusa mpela usengezo jabangu i-TPC singeyakhe uyiphethe uphethe lamakhothi uphethe yonke into usengezo jabangu uyazwakala impela ukuthi amandla unawo kodwa ke umbuzo yikuthi kade amandla lawa usengezo jabangu onawo kangaka uwathatha ukuze ube lamandla okuhluthunela unesezijamisa icembu lakhe amandla uwathatha kujaba umbuzo ukhona lapho ngoba uyezwakala impela ukuthi ufuna ukuchitha yonke into ufuna ukudiliza lasephalamende ujaba nguyoziphetheyo ujaba nguzwakala sephethe yonke indawo njalo uzwakala ezitshaya isifuba mpela eziqhenya ukuthi empeleni ufuna ukudiliza yonke into umbuzo yikuthi uma seqedile ukudiliza kube sokusiba njani umbuzo ukhona lapho ngoba empeleni uchaba ngeqiniso usebenza lamakhoti usebenza lezano ngoba kati amandla wonke lawo wathatha ngapho okudiza kodwa kuzavela useduze ukuthi kuvele kunini abantu bethwele nzima behlutshwa abantu iminyaka eyi-43 years abantu lokhu behlukuluzwa izano kambe ithemba esinalo ukuthi izano isingaguquli ilizwe likuphi akula zero
ngakhuluma ngoRadio Sithuba khuluma ngiseGoli ngifuna ukuphendula ngenkulumo kaGawule uGawule uthi umgabe nguye ofanele evume izono ngegugurawundi kuze likhuluma niniqiniso umuntu omdala emdala kangaka yini ongakwazi ngegugurawundi ukuthi kwahamba kanjani yini ngafuna ukukhuluma iqiniso kawule emdala kangaka utsho ngoba engazange abile isihlobo sakhe sabula igugula wonke ikuyokhuluma kanje ngabula isihlobo sakhe ngabe uyakwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi kwahamba kanjani kawule funda ukukhuluma iqiniso umuntu emdala ungachayi nje ifihle umphimi chaza into esiwesegcekeni ukuthi hayi igugula wonke yaqedwa yayiqalwa yini yenziwa yini kwaphela kanjani ungayisabi ukukhuluma iqiniso kawule izihlobo zethu zaphela thina abanye igugula wonke ungasiyeli ngomgali ngoba onidlulatha uyahola uthola konke ngabe kawutholi konke ngabe uyalikhuluma iqiniso kawule ngiyabonga
basakazi bethu linjani sazo esitudio 7 ayi siyancenga wakithi sizokuhle mali ngabe basakazi ukuthi ikhisimusi lidlale kahle liphila lonke hayi siyabonga kakhulu singakubongela lokho senimpilo enhle mpela ma ngabe lidlale kahle ikhisimusi ukuthi liqhubekele ingene futhi eminyaka nomusha sonke wakithi isekelamasisi amahle ama-champions ukuthi wakithi ungathi ngabe bengene kuma bedlale kahle ikhisimusi bantu kanye ne-leader yethu uchamisa wonke ama MTS sathi senimpilo enhle siyabonga ama-7 siyabonga kakhulu ngamasisi amahle siyabonga kakhulu mayabe dlale kahle iqimusi sithanke
hello bantu ba-studio 7 ninjani abantu abasihlethele indawo ezimnandi mina nginenkinga nobaba uGawula lo ubhilivi uGawula lo uyisikhulumeli sezanu PF akusiyisikhulumeli sabantu bakithi abamathebheleleni uyisikhulumeli sikamnangakho so angiyiboni mina into ekhulumayo le ngqondo noma yinini ubhilivi uGawula lo hlangazi ukuthi yena akezwa ukuthi into ekhulumayo iyanuka kulonyeno
studio 7 ninjani balaleli nani yonke basakazi hayi ngikhume ngale ndaba kababa uGawula liyayikhulumayo ukhuma ngathi ngumntwana omncane ungumuntu omdala mayethi umgabe yena ongena umnikazi womlando okumele ashiye exolisile ukhuluma njengengane kimi umuntu omele axolise nguyena lo osephethe manje ngoba lesikhuma ngaye akasekho akaqala axolise yena nangaqabi before ezoya ebantwini yohlawu uqale ngoqolo phela uzitani bawuxolela ngeke uhlawuhla uzohlawulana engezwa ngumuntu abantu bamxolela kumele aqale axolise phela ma uwone uba ma abantwana sebemele bebhada behlawule lelo cala kumele beqale bexolise kuqala before bezohlawula baba uGawula ngakhulu njengengane encane ungubaba ukhulile umuntu ecwa njengomuntu omdala akhulume amazwi omuntu omdala
into studio 7 thina asikhaleli ukuthi sibuswele indebe kumbe sibuswele ishona all what we want is good governance sifuna ukuswa kuhle lisibuze nge-constitution esayibhalayo lilandele
sanibonani bantu bakithi hasi indaba kancube le inzima kakhulu asazi ukuthi kanti iy'nkokheli zaleli bandla elibusayo ugovernment wakhona unjani angacabangela abantu angabheki isimo selizwe kanti sokumele ukuthi thina sifeleni ngoba umbuso lo ilizwe liphethwe yibo yibona ababulala ilizwe baphinde phezu kwalokhu namanje basasibulala nathi ngokusicindeza zela ukwengeza intengo namatax laba engezayo ayikho into yokuthi kuthiwa ipassport liyengeze ngo-$80 leyazi nje mara malikhuluma nge-$80 ukuthi likhuluma ngani selihlambalaza ne-US ne-current yase-America i-America ayikwenzi lokhu lina selithatha i-$ liyenza ngathi ngamabhondi hayi bantu bakithi kunzima khona manje sineenkinga eziningi kuleli lizwe thina sibheke ibhajethi yokuthi sizozwa kuthiwa iy'kolo zizorenovatwa namaklinika azorenovate imduli ibolile amapenda amakliniki vele akusazakala ukuthi ipenda yakhona ngiyawuphi unyaka kuyaxexebuka impahla ngaphakathi ibolile akunanto ehamba kahle ngendlela kodwa ugovernment wethu ubhizi wengeza ama-prizes wengeza ama-taxi ngendlela engayisiyo total hayi kuzima kalo ugovernment wakithi vele yena ungokwakhe nje ufuna ukusibulala akasithandeli ukusisebenzela elizweni ufuna nje ukusisebenzisa ngendlela yakhe afuna hayi manje yilizwe elinjani le sicela abantu abaphucukileyo bantu bakithi abantu abanengqondo yokuvuselela ilizwe hayi lo government obusayo nabo mncube la bafuna ukusibulala basiqeda nje ngale style sabo lesi
linjani studio 7 ngithanda ukunibingelela lonke egameni elihle kuthiwa bengicela ukubuza baba uGawule ukuthi umnangagwa ungathi i-involved phakathi kwegugula wundi ebulala abantu bakithi wemisekile lawe naka kule shua baba kule shua enda mbono uti sivili ngekunzelishe wena ulindebele sivili kwa indebele sivili kwa sivili aya mboni amboni sivili ukono ulipata aguna nyone uze nyandiza pezo yanga shali pazi pati nyandiza bante zivu kala zungalese one day uza zibona upela ya uchela wabu kawole mendo zonezo uze nukozenza usapoto mundu wakili kazili mbale mandebele utu mundu wafana kwezi mkari mundi mungi mnangaku wafana kukulisa mundi mafana ukutane toru uze mnangaku zukulisa padu kumpadu wesi ndebele wabu kawole uvote nje one day mfuwe tuhama nje la uzibuzu zinugama kwa uzibuzu sibili utakati mna lindebele na hey ukulo shua and one day pela weza kala so bichana nukumbuli abu yelo kweze kota kota likone la miliwani
Studio 7 ngabe njani kodwa ngibingelela nonke ba Studio 7 nabalaleli ba Studio 7 ukuthi khlane ngoJesu ngithi ngini nonke abona ngithanda ukubingelela abazali bami abasekhaya kanye nengane zami babingelela ngegama lenkosi ngithi bangena umnyaka omusha bengabaphilayo uNkulunkulu angigcinele wona mina ngisegoli ngihlulekile ukuthi ngiyofika ekhaya indaba zokuthi hey kuzima ngoDisemba imali ayikho siyabonga
Lathi siyabonga igama uChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sini.